mnumzana sonke sikhathele ngoba kusethu sile kakhulu ukuthi gathi kuhamba njani ngumuntu engasebenza laye kakhulu kuma-by elections lapha ekuswelakaleni kukakhansela owe-extension uMasunda asebenza laye kakhulu engumuntu ozimiseleyo umuntu ongelankhani kungenani ukuthi wayeyi-national member kodwa wayezehlisa esenzela ukuthi umsebenzi uhambe kahle so yikulahlekelwa okukhulu kakhulu
Lingaba lolwazi yini lokuthi udliwe yini ubegula kuhambe njani
Okwakhathesi abantu basaphonga ukukhuluma nje besithi kuthiwa khona uwile uthe sewile sokukhanya ukuthi ama-doctors bathi kule cancer njalo wasetshona kodwa ke ha kungaba ngumkhuhlwane bani ngaze ibe yikensa enjani leyo iphunga ukuthatha umuntu silibele nje kangaka engazange atshengise ukuthi khona uyagula kumbe kunjani hhayi engumuntu ozihambelayo nje
umshayi ungamchaza uthi ube ngumuntu onjani ubesebenza njani labantu njengelunga ledale lephalamende njalo belisebenza njani laye kubandla
umshayi ngumuntu kade eziyehlisa kakhulu ngumuntu akade engelandaba lomuntu lalikhuluma ngumuntu wayelalela ukhuluma lokho okukhulumayo liphendulana kuhle kuhle engumuntu ohlala ezihlekela nje la efaka ama-contributions akhe kuphalamenti ngumuntu wayekhuluma into elengqondo ngazi umkhangele ezikhulumela so ngumuntu owayeright kakhulu okuthi siyeza ubuhlungu mnumzana okuthi kanti kuyini sibili umuntu onjengomshayi ukuthi khona athathwe ngendlela enje kusizise ubuhlungu obukhulu kakhulu